uhlelo luqhubeke ngendlela ikakhulu ngasikhangelela ubana njengabo ntanga sitholile ithuba lokuhamba ezigabeni ezishiyeneyo zemelika lapho esiyenze umsebenzi wokuncedisana lenhlanganiso ezikhona lapha, umsebenzi oshiyeneyo omunye ogoqela ukufundisa, ugoqela ukuphatheka kwabontanga endleleni zokuthuthukisa, ukuphatheka kwabesifazane endleleni zokuthuthukisa izigaba. Sesidibene njalo lapho kade sithola khona izicoco zokuqeda uhlelo lokunye nje kade sikwenza okugoqela ukufundisa ngalokho esikufundileyo lapha kade sisebenzela khona.
Singathi-ke okuthaphela lapha kukuyini?
Engithapheka apha kakhulu yindlela okusetshenzwa ngayo kusebenzisa esingathi i-technology. Ngasinanzelela imfundo okuningi okusetshenziswayo ukubana mhlawumbe udinga ukuthi ubize abantu uzofundisa, kukhona okusetshenziswayo okugoqela abakubiza besithi Eventbrite, okuyindlela engibona engani ikhaliphile kakhulu yokuqoqa abantu. Loba nje kwesinye isikhathi masiphindele emakhaya siyananzelela ukubana lokhu abathi i-intanethi kunzima ukubana sikuthole ukuze sikusebenzise. Kwesinye isikhathi ngenxa yendleko zemali, kwesinye isikhathi kungenxa ukubana iyabe ingekho esigabeni ezishiyeneyo ikakhulu emakhaya.
Singathi-ke ozafika ukwenza eZimbabwe ongathi uthaphile lapha okuhambelana nakhona kokuyini?
Mina ngikhangelele kakhulu ukubana ngiyenelise ukufundisa abanye ontanga inhlelo ezigoqela amalungelo abontanga, amalungelo abomama. Njalo ngikhangelele ukubana ngibe lo hlelo lokwenza esithi ngama-vocational training skills lapho esizabe sifundisana njengabontanga ukubana kulokuthi sibe sisola uhulumende, sivule imlomo kodwa sibonakale lathi sikwanisa ukuthi siyenze okunye okubambekayo okungasiphilisa.
Yisakwazi ukuthi isimo seZimbabwe ngenxa yaso sikuvume khonokho ukuthi ukwenze pho uzakwenza nje.
Ngikubona kwami ukwenza uhlelo zokuthuthukisa ontanga kuvumelekile ukubana siyenelise ukuthi sihlangane njengabontanga, sihlele ukubana siziphilise. Lokhu ngikubona kuyinto eyenzakalayo ezigabeni eziningi eZimbabwe. Inkinga indleko zokwenza umsebenzi, kodwa indawo zokuthi siyenzele umsebenzi loba zinzima ukutholakala, kodwa ithuba lokuthi thina njengabontanga siqoqane siyenze inhlelo ngilibona likhona.